isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani ntokazwa muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNcwabakazi 2018 nengontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
The application is dismissed with cause. Emerson
Isicelo sikaMnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. UMnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lokuthi ngumongameli.
Held on the 3rd of July 2018.
Umthethwandaba we-Constitutional Court unqume namuhla ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kudaba obelukhwezwe nguMnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yokhetho.
Wenza kahle ukuthi acele uMnumzana uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa, angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngiyizano yime engaziyo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela uMnumzana Chamisa iloba nini nxa efuna ukusebenza laye. Iningi labantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lamukele ngembono ehlukeneyo isinqumo senkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla unqume ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kukhetho olwenziwe mhla ka-30 ngenyanga edluleyo. Umthethwandaba lo obusahlulela udaba obelukhwezwe ngumkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yalolukhetho. Kuviga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba waphezulu oweZimbabwe Constitutional Court namhlanje, uChief Justice Luke Malaba uhle wanquma esekela okwethulwe ngabe Commission yeZEC ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye onqobileyo.
The application is dismissed with cause. Emerson
Isicelo sikaMnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. UMnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lokuthi ngumongameli.
Held on the 3rd of July 2018.
Abe MDC Alliance bakhweze lolu daba emthethwandaba weConcord befuna kwenziwe okukodwa phakathi kokuthathu okubalisa ukuba ingaze yemukelwa limpumela yabe Commission yeZEC ukuphindwa kwalo loba ukubetha uMnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye onqobileyo. UChief Justice Malaba uthi bathethe lesi sinqumo ngeva kokunanzelela ukuba abukho ubufakazi obanelayo kudaba olukhwezwe ngabe MDC Alliance.
The Zimbabwe Electoral Commission made a critical admission.
I-Commission ASEC ivume ukuthi iyenze iphutha lapho ikhiphe inombolo ezingekho qiniso, kodwa bakulungisile lokho. I-ZEC ekuqaliseni ikhiphe ukuthi lokho yikho kwenza ukuthi uMnangagwa anqobe nge-0.1%. Kuqakathekile ukuthi umuntu azwisise ukuthi impumela yokhetho iphathwa njani.
Kusenjalo omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi asimangalisi isinqumo esethulwe nguChief Justice Malaba.
Ukhuluma ngasizolo yena kulasicacisile ngento eyazayenzakala lamhla, yinto eyenzakala lamhla. Kanti iqiniso nje lapho kuvumela into leyi izangena ku-technicalities. E-technicalities zizisebenzi, sikhathi sangikhona sesidlule now. Iqalisa ukuthi ugijimisa ilizwe kalesi. So unqobile i-president. Akusela into ezenzakala kade sisuke into ephelileyo. Into engikhulumela izolo iqiniso enzekeleyo So i-judgment yangkhona siphelele ngezandla zethu zonke.
Lesi sinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court sisitsho ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa sekuzamele agcotshwe phakathi kwensuku ezimbili. Abe-MDC batshela intatheli zindaba ukuba sebezosebenzisa ezinye indlela ukutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwalolu daba lokuqilibezelwa kukhetho lukamongameli, njengoba eyokuya emthethwandaba isihle yaphelela lapha. Kodwa bathi khona bezokwazisa abalandeli baleli bandla ngemva komhlangano ozongenwa yinkokheli ye-MDC ye-National Council ngolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi manyathela bani abazawathatha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zeHarare eziningi zithi zidanile kakhulu ngesinqumo somthethwandaba lesi. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Esethula lesi sinqumo umahluli omkhulu uChief Justice Malaba ubalise izinto ezimbalwa ezifana nokuphuza ukuhambisa amaphepha emthethwandaba kanye lokungalethi ubufakazi obeneleyo okwenziwe ngamagqwetha omkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Ngemva kokwethula kwalesi sinqumo, iningi labakhulume le-Studio 7 batshengise ukudana okukhulu bebalisa ukuthi ngakula okusha okukhangeleleyo phansi kombuso kaMnangagwa.
Eqinisweni lonke akulo okutsha esingakukhangelela. Lesi sithi mhlawumbe umthethwandaba uzizwa ezinye imbizi zikaZulu weZimbabwe alethe inguquko, kodwa ukhanya kuyalile, kodwa besizamile. Singazi njalo sizabona ngo-2023 ukuthi kuzahamba njani.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthe ilizwe belikhangelele okutsha, kodwa ngendlela obelusahlelwa ngayo lindaba emthethwandaba bekuvele kusobala ukuthi isinqumo siya ngaphi. Abanye baveze ukuba lowa bengajabulanga ngesinqumo esethulwe yiConcord sokumele uMnangagwa abuse ngendlela ethabisayo, akusela ngenye indlela ngaphandle kuwa abantu babambane ukuze ilizwe liye phambili. UMnumzana Jafaza Seth uthi ukubambana yikoso okuqakathekile ukuze kube lenqubekela phambili. Abanye bancome ibandla le-MDC Alliance nginyathelo abalithethelwe ukuya emthethwandaba we-Concord, ngakho-ke isinqumo esethulwe ngumthethwandaba akumelanga sibabisele emuva.
Loba nje besingaqhelelanga ukunqoba ngoba omahluli siyabazi ukuthi bafakwa izandla. Khonokho nje ukuthi sibatshengisile ukuthi bengasoze benqobe lula, kasi soze siphumule njalo sizobe sikhona ngo-2023.
Ngesikhathi isinqumo lesi sethulwa nguMalaba, amapolisa abegcwele endawana yonke esigodlweni seHarare. Esigodlweni sebandla lelibusayo ele-ZANU-PF kuqhamuke umkhosi wenjabulo enkulu ngaphambilini kwekothula kwalesinqumo, okwenze kwaba nemicabango yokuthi abe-ZANU-PF bevele betshelwe ukuthi sizoba ngesinjani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela uMnumzana Nelson Chamisa yiloba nini. Ngamanye amazwi, uMnangagwa uthi uzimisele ukusebenzelana lo Chamisa ekulungisiseni konke okuhluphayo elizweni. UMnangagwa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter ngemva kwesinqumo senkantolo. Kodwa akucaci ukuthi umema uChamisa ukuthi basebenzelane ngayiphi indlela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngempumela yanamuhla.
Ebantwini abaningi akade bebukele ngolwesithathu inkantolo ithonisa, ngilethemba basele bengela ukuthandabuza isinqumo esizaphuma namhlanje. Sona lesi esiphumileyo yiso ebesilindelekile. Inkantolo itheka kulabufakazi obuqondene lalokho obekuqanjwa, obekukhulunywa i-MDC Alliance. Ayichongo ukuthi akuzange kwenzeka lezo zinto. Kumele kucace khona lokho ebantwini. Ubufakazi, kuyabe kufunakala ubufakazi bento ethile umuntu ofanele thula ubufakazi ngulo osolayo lokho kwenzakeleyo. Izekhi ngazithi yona ubani uthola okungu 400 wena umele uveze ubufakazi bokuthi okungu 400 okutholakele isikho. Inyoka isebhokisini, ikhothi yikho ekushiloyo. Umthetho wendaba uthi inyoka isebhokisini, ngesintu sithi kulinganiswa inyoka ngengcoza yona ikhona. Awulinganisi inyoka ngengcoza yona ikhona, kumele uve uvule ibhokisi ulinganise ke uphikise lokho okukhulunywe izekhi ngebhokisi. Yebo kahamba be-MDC bathe bona hayi ibhokisi vele selingcolile, kodwa inkantolo kayivumelananga lalokho. Into esifundiwe ke kusiya phambili ukuthi ubufakazi buyadingakala, ngokunjalo ama-political parties afanele afake ama-polling agents kuyo yonke indawo agcine ubufakazi asebenze ngendlela umthetho oqanjwe ngayo yikhothi namhlanje. Asilandlela yokukuphikisa lokho, inkantolo le yokugcina phecelezi kuthiwa is decision is final, akuphikiswa kaku-aphilwa, angekwenze lutho ngakho. Yiso sona lesi sinqumethe sithethwe namhlanje, dingakala ubufakazi, ubufakazi, ubufakazi kuphela.
UMnangagwa uthi izandla zakhe zivulekile kuChamisa nxa efuna ukusebenza laye. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngokubona kwami wenza kahle ukuthi acele umnumzana uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili, ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa. Angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngiyizano ngiyizano yime engaziyo. Angeke ulivuse ilizwe wedwa sithi mina ngiMDC MDC yime engaziyo. Ilizwe leli lidinga ukuthi abantu babuye ndawonye babambisane umthwalo phambi kwethu. Njengoba i-election siyedlule, sekudingeka ukuthi ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Nxa bengahlanganisa basebenze ndawonye, bakhuze umhawu, bakhuze impi, bakhuze inzondano, basebenze ndawonye, kuyabe kuyinto enhle kakhulu. UMnangagwa nxa engacabanga ukuthi yena angazenzela into yedwa, akabuzange langeni, uza kwehluleka. Kuyadingeka ukuthi asondeze umnumzane uChamisa labo bonke laba bantu ekuthini abambisane labo basebenze siyaphambili.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje amazwe akumanyano we-European Union kanye le-Switzerland athi isinqumo somthethwandaba lesi kumele sihlonitshwe nguye wonke umuntu. Abameli bamazwe la eHarare bethule umbiko beqonqosela uhulumende njalo ukuthi achiyane lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kamangaliswanga isinqumo somthethwandaba namuhla ngoba ubevele ekwazi ukuthi wanqoba kukhetho. Uthi ngitsho lenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network yakuvuma ukuthi amanani abantu abamvotelayo aqondile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, uMnangagwa uthe ababehlolisisa indlela ukhetho lolu olwaqhutshwa ngayo ama-observers avumelana ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzalungisa okusilelayo kumithetho yokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Sixoxele lunga lebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena oye kukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso, othi uvumelana lesinqumo somthethwandaba.
Kakhulu kusenza sinanzelele ukuthi kulokunye sikwenzileyo okukhanyayo ukuthi ukhetho lolu silubambe kuhle njengeZANU-PF, njengephathi ninohulumende, saphumelela njalo. Ngokunjalo siyathokoza kakhulu ngempumela yakhona. Kuhambile le mdlalo lethu athethandaba ngoba kube kulilungelo labo ukuthi bahambe labantu abangathi bona abasuthiseki ngakho, kuyecubungulwa kubesho kuphupha kuphuma khona okokuphumileyo. Ilokuze niphuma nje live, abantu bekhangele, konke bekhangele, abantu belalele kokuthi abanye bonke balethani, abanye belethani, kwenziwe khonokho yiyo kuthiwa yi-rule of law egcwalisekileyo, njalo izifiso zabantu zeneze ezigcwalisekileyo. Yebo bengabe bedanile abanye, kodwa ngileqiniso sonke kuhambe kuhle, sinye sonke kade sesingakhangela phambili njengesizwe seZimbabwe.
Sekelo esitsha sombuso ungathi silandelwe kuhle yini ekuphatheni lolu daba, ngoba i-MDC Alliance labanye amagqwetha bathi kukhona okunye okungahambanga kuhle.
Uyazi mina njengomunye walabo amalunga ayedala ephalamende ababi abaphlova isisekelo sombuso lesi sikhona kade sesisho ukuthi izwe leli konke kulandelwe ukuthi sithandekile ngithanda ukukutshela ukuthi kuhambe kuhle kakhulu njalo ninanzelele ukuthi konke konoko kulandeliwe ukuthi umpresident engacothwa kufike lokhu kuqale kukhangela indaba kulandelwe kunjalo njalo konke kwasekuthethile umthethandaba kwakhangelwa kwalandelwa kunjalo kulilungelo lakhe lophikisayo asomuntu obusilizwe isekelo somuntu sombuso yiso esiyiso sibusilizwe yomthetho obusa ilizwe omkhulu kwedlula umthetho nalawa madale esikhuluma ngayo amadale econstitutional court. I-constitutional court nayo ibunjwa isisekelo sombuso sonesi esasibhalayo salenyini.
Lo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, njalo wayekukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 esetsholotsho. Silokhu sikudaba lunye isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabayisamukeli isinqumo senkantolo.
Kusejekene ukuthi isinqumo leso sigqutshwe ngumthethwandaba ngasihambelani neqiniso laziwa ngumuntu wonke. Okusuke kwethusa abantu kakhulu yikuthi umthethwandaba wamthe khona amanumber o-1, 2, 3, 4, 5 into eqakathekileyo umuntu angawina nje ukhetho lanxa kungela number yokuthi uwine ngakanani khonokho kungaziwa. Khonokho kuyinto emangalisayo kakhulu. Ngalokho-ke kunzima ukuthi abantu abahamba esikolo badlula ugrade 2, 3, 4, 5 bakuvume khonoko ukuthi hayi bo amanumber kawaqambi manga. Umuntu angathiwa unikwe izibukiya zingu-10 ngeke ubuye nje on time, mina ngifisa ukuthi ngithi zingu-12 zingu-10 kasikhulume ngokuthi zingu-10
nxa lingasemukeli kuyini eseliza kwenza njengoba sisizwa ukuthi akula appeal.
I-MDC iphathi yabantu isuka ebantu daba lolu lusemphakathini lusilufakwe ebantwini abangu-2.6 million abavotela upresident Nelson Chamisa. Lokhu sikwazi kuliqiniso elimqotho ngoba kungamanumber aphuma ku-ZAC. Yikho sithe siqalisa idaba lolu emthethwandaba sacela emthethwandaba ukuthi basivumele ngephepha elithiwa yisaphina basivumele ukuthi sinikwe amanye amaphepha awezek atshengisa lelo qiniso. Ikhodi yavele yalela khatshana khonokho yilo dabo olukhulu kakhulu olwenza ukuthi lanxa ikhodi zikhuluma le nto ezikhulumayo zibe izinto ezingeke zikholwe langumntwana okugrade 2 ngoba kusegcekeni phela ukuthi imibuzo eyabuzwa i-MDC emthethwandaba kayiphendulwanga. Nanamhlanje kakwazakala ukuthi kungani ikhodi icabanga ukuthi emashonaland central abantu abadlula i-300,000 bayakwanisa ukuvota behola elilodwa nje kuphela khona kuloma polling station angafikelwa ba-1,000.
Ye udaba lobufakazi elabulethayo lithini ngabo obugoqela wama-V11 ngoba yikho kuningi umahlula de lokho esithi ye
indaba yama-V11 lama-ballot box indaba ekade idingwa izana ukuthi siyikhiphe. Abalaleli bazacaba bazakhumbula ukuthi singayi kukhetho salwisana kakhulu ne-ZAC sesithi hayi sifuna ukuthi thina nxa lingadinga amaphepha okuvotela ama-ballot paper lapho elohambisa khona sifuna ukuthi kube nomuntu okhona lapha azagcina khona futhi yathi sifuna umuntu okhona apho ukwenzela ukuthi sazi ukuthi lanxa ukuthi kuzadingakala ukuthi siwavule kusasa sabe sikwazi ukuthi kakula nto elayenzayo ngesikhathi singekho. Ngakho-ke lolu dubo lokuthi kufanele siyedinga amaphepha lawo thina sisazi ukuthi agcinwe izane izane ibilokhu ibhizi ifake kufuna phakathi kwawo hhayi bekungaba nje umdlalo wamatophe lawa abantwana thina singabantu abakhaliphiwe mbidyana kasidlali imidlalo enjalo.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Ubulawayo wamukele impumela yomthethwandaba owe-Constitutional Court ngemibono ehlukileyo. Iningi lisithi umahluli omkhulu waleli dale uJustice Luke Malaba ugcizelele kulokho obekuvele kwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eyezek ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi kumele abantu bamukele osekuphume edale.
Ngithi njengoba idale liphezulu lapha eZimbabwe selikhulumile akula okunye esingakwenza osokusele ukuthi sikwamukele kungakhathalekile ukubana siyathokoza ngakho kumbe kasithokozi ngakho.
na Farai Dixon yena usone ukwahlulela kwaleli dale kanye lokusebenza kweZEC.
Angithabanga uChief Justice, he spent too much time ekhuluma ngendaba yokuthiwa figures are not important. Nxa iZEC yatshintsha ama figures, nguba nwani iZEC ilungelelo ukuthi betshintshe ama figures. So anyway, sebenzi judgment yabo singathini.
Ilunga lezanu PF unkosikazi Rosemary Shitobori ngomunye wabajabulela impumela ye Concord.
Concord sithi thina vele sasiwinile noma kuyikuthi vele kusuke sifambaniswa nje ngokuthi umuntu ngeke avume ukuthi yena udliwe, kodwa thina siwe sithi isidlile, sibe siwinile. Ama-elections it was free and fair.
Amalunga ebandla elibusayo bahle baqala ukujabula kobulawayo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokheli wezanu PF. Amapholisa ebezulazula ehlomile elezimota zamanzi alumayo zimile ebulawayo Light City Hall Car Park, elinde ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela, kuthi emigwaqweni emikhulu yakobulawayo yonke engena edolobheni amapholisa ebevimbile ngenkonxa kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lobe kungu Anastasia sitshela ke ngezakhamizi zakobulawayo eziveze imbono ehlukeneyo phezu kwesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court. Siye edolobheni leGwanda sizwe ukuthi u-Albert Ncube uxoxele zakhamizi zathini ngalolu daba.
Iningi edolobheni leGwanda beliqhubeka ngemisebenzi ensukwini, kuthi lalapho uMahlula eqeda kwethula isinqumo akuzange kwazwakala imisindo abakade besijabulela. Iningi belimdambiyana njalo lithi belikhangelele ukuthi idali lizathi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Kodwa uMahlula uChief Justice Luke Malaba uthe umkhokheli MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo okudalwe ukulahlwa kodaba lwakhe. UMnumzana Msizi Gumbo ngomunye walabo abaveze ukudana ngalesi sinqumo somthethwandaba esidi kusasa eZimbabwe iluvilibana.
Sesikhangelane lakho yi-5 years zokuhlupheka. Isinqumo lesesithethwe yi-Constitutional Court yisinqumo esivisela ilizwe lonke leZimbabwe, uzulu wonke weZimbabwe ebunzimeni ade yibo.
UNkosazana Juliet Kiwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uthi sokuyisikhathi sokuthi uzulu abambane alungiselele lakusasa.
Ngiyakwazi ukuthi abantu akade befisa ukuthi uChamisa awine ikuli court babuhlungu. Kodwa engicebisayo ngalesi sikhathi ukuthi njengesizwe esikukhangeleleyo ukuthi umnotho wethu uchithakele sibili, asubumbe nini.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthe lesi sinqumo kasibaphathi kahle.
Thina sithi hayi, nxa ewinile asimboneni eimprove ilizwe, nxa ewinile asimboneni i-economy eimprova, yikho esiza kubona ukuthi for sure uvotelwe ngabantu. Kodwa vele kuzakhanya njengoba sisiya ukuthi liqiniso yini, uwinile yini. Singabe siswele ubufakazi lowo abakufunayo, kodwa sisiya phambili kuzakhanya.
UMnumzana Malaki Nkomo owebandla lezanu PF uthi sinqumo esithethwe lidale siveza mgceke ukuthi uMongameli Mnangagwa wanqoba kungela kuthandabuza.
Ngibona ngani ngezinye indlela ubaba u-ED azange aphikisane lemithetho yonke ekhona constitution yelizwe leZimbabwe, ukuthi uma sokuthe kwaba lophikisayo ame kukho konke ukugcotshwa kwakhe ayikho akwenzileyo ukuthi angagcotshwa. Usenqumbile ubaba u-ED, akusela ngendlela esingayitsho ukuthi lapha ngabe uhambe kwathi kwathi, kodwa uqiniso ekhona ukuthi usengupresident welizwe leZimbabwe.
Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo uthi bekusobala ukuthi uChamisa ngeke aphumelela.
Lanxa abanye bebenethemba
kodwa bekuvele kusobala ukuthi abazomthetho bake basolwa kwezinye indawo ukuthi bangathi kulohlangothi abalusekelayo kulezi zombangazo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi agcotshwe phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siya ngase South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe esezikhuthaze khona umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi agcwalisise izithembiso azenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Kulandela isinqumo salamhlanje esenkantolo esithi nguye owanqobayo kukhetho. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngemva kwalesinqumo esethulwe umahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi akusela ngenye indlela ngaphandle kokwemukela isinqumo esethuliweyo. Isizalwane seZimbabwe njalo ngumculi uPromise Banda ukuthi bazalinda baqale babone ukuthi umongameli Mnangagwa ngenelisa yini ukuletha intuthuko abebeyikhangelele.
Mina njengomuntu okudiaspora ngithi hayi, sizaqala silinde kancane sibona ukuthi ukuguquka lokutshintsha kwezinto kuzayenzakala yini, ukuvela kwamathuba omsebenzi and kube khona ama-radio stations amatsha avulwayo, kube la ma-TV station avulwayo.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Lebani Nkomazana, yena othi umongameli Mnangagwa kuzafuze enze njengomongameli welizwe hatshi owalabo abamvotelayo kuphela.
Mnangagwa kuyamela ahlale phansi ahlanganise isizwe, ahlanganise ama-regions wonke, alethe ndawonye abantu beZimbabwe bakhona ukusebenzela ndawonye, ama-investors engene elizweni laseZimbabwe. Kuyamele njalo akhulumisane lamazwe angaphandle ukubana iZimbabwe ithole ukwethembeka, ama-investors ekhona ukungena elizweni betshala imali zabo.
Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabhena uthi umsebenzi omkhulu obhekane lomongameli Mnangagwa ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Kumele uhulumende weZimbabwe azame ukuthi ayakhe umnotho welizwe lakithi, abantu abatsha bathole imisebenzi. Kuyisikhathi sokuthi ezalwane zaseZimbabwe zibambane kwakhiwe umnotho sa-2017, ukuthi kumele kube le nkulumo ekhona esibiza sithi National Economic Dialogue.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa bathi bebekhangelele ukuthi ibandla le-MDC Alliance lizanqoba, kube lohulumende omutsha ozaguqula izinto labo babuyele ekhaya. Melestudio 7, Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Singene kwezemidlalo, silo Joseph Njanji.
Incwadi yethunyelwe ngabenhlanganiso yePremier Soccer League namhla ntambama ithi kule midlalo emithathu esidluliselwe phambili idedela ukugcotshwa kukamongameli welizwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngensonto esigodlweni iHarare. Imidlalo le ngebalisa emibili okumele idlalwe esigodlweni iHarare phakathi kweqembu leBlack Rhinos leleHarare City kanye nobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos leleCapes United kanye nomdlalo obekumele udlalelwe edolobheni leZwishabane phakathi kweqembu leShapane Mine leHighlanders. Kusenjalo iqembu leChicken Inn lizemukela eleZPC Kariba ngensonto enkundleni eluveve ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 ngolwesine. Njalo lempumela ithile eliqembu lihlezi endaweni yesithathu elilemiklomelo engamashumi amane lane. Lesi simo sitsho ukuba iqembu leChicken Inn selithiwa ngemiklomelo eyi-2-2 liqembu lihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum. Kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas uthi lokhu akutho ukuba sebencintisa ukuphakamisa isicoco.
Asifuni ukuthi sizithezele olulenkume ngokuqala ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Kodwa ezizaqhubekela sikwenza yikuba siyale silokhu sikhangele umdlalo lo esiyabe sibhekane lawo, ngoba wona impumela yawo iyabe isezandleni zethu.
Imidlalo yeviki lamashumi amabili lane esigaba seKasilaka Premier Soccer League yona iyaqala kusasa, lapho iqembu leHerentals ezadibana khona leleChapungu enkundleni yeRufaro kuthi iqembu leFC Platinum lona lizemukela eleBulawayo Chiefs ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leMtare City Rovers lizadlala leLingezi Platinum Stars ngaseVengere, eleNitroot lizadibana leleYada enkundleni ye-Ascond kuthi iqembu leTriangle lizadlala leleBulawayo City ngaseKipo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Umncintiswano weBonsa Spa 2020 ufika komlindi uyacina ngensonto, lapho iqembu leBlazers kanye leqembu leBaygers azadibana khona kufinali endaweni ye-Old Mutual.
Siyabonga jaha kwanele mthokazo omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.